ezimbili ezimqoka azibekileyo. Uzakhumbula ukuthi kule ndaba ekhulunywayo, indaba yomanyano, uyibambile ke umongameli unyuke indaba yomanyano, watsho ukuthi thina njengebandla le-MDC izivalo zethu, amasango ethu avulekile ukuthi singakhulumisana labanye abamabandla aphikisayo ukuthi sibe ndawonye, sibone ukuthi singaceda uhlupho olukhona emizini yeZimbabwe, uhlupho olwadalwa yiZANU-PF, uhlupho olwadalwa umbuso wezane, unyenge uhlupho abantu abahlangana lalo, imisebenzi akufela abantu abasasebenzi, abantu bonke sebedengisa amatamatisi, ezikolo kunzima ukuthi abantu babahambe ezikolo ngenxa yakhonoko, ezibhedlela kunzima ukuthi abantu bathole amaphilisi, akusaphilwa, kunzima kakhulu. Kule ndaba yama-election sisakhuluma ngalolu daba kusukela ngo-1980 lokho sisenza nto intonye sisiyavota siphinde sivote siphinde sivote kanti kukhanya emvoteni wethu impumelo yangkhona ingani yafana nje uzewathi umongameli sekungani kule nto engarayithi emakhanda ethu okukuthi kudingeka ukuthi mhlawumbe singahlolwa. So ukukhulumisana labanye mhlawumbe ngokunye kwezinto osekumele sikwenze khathesi esingajayelanga ukukwenza.
Imihlangano yenu le liqhubeka ngayo elizweni lonke jikelele kumbe luhlelo lwakobulawayo kuphela?
Hayi, lisile uhlelo lwakobulawayo kodwa ukhuluma nami njengomgcini sihlalo wakobulawayo. Luhlelo olukhona ukuze lonke nje jikelele. Iwona lo mbuthano okhuluma ngawo owesindisi akusiwo wokuqala ukwenziwa kobulawayo. Ngenyanga edlulile sibele-roadshow. Saba ngombuthano njengawalowo we-Saturday sawenzela emebhengula hall. Injongo kuyukuthi uyawuze abantu abazimisakazo abamaphepha besithi thina kasisaphili sesafa, sikasingcwaba kaningi, sizama ukuthi batshengise ukuthi siyasihlanga siyaphila.